inkulumo yakhe wayivana isebenzisa umthetho wokhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekanga ngesingawa ukuthi yi-trailage ngokunjalo nxa izulu lisila amanzi agelezele ezindlini kunokuthi amanzi agelezele so lesi simo sokuthi abantu nxa izulu selisina so sebesuka besiye emakhaya besiye idolobho ngenxa yezulu kungenxa yokuthi ngomgwaqo wakhe wayo ngokungekho kahle so labantu abaningi kakhulu abahlalayo bethwele kanzima ngenxa yomgwaqo nalowo.
Udubo lolu ludubo olunganani ebantwini be-Cloud Report lapha?
Into enkulu kakhulu mfowethu ngoba nxa izulu lisina manzi egelezele emzini wakho engena ekitchini engena e-sitting room engena ema-bedroom akho nto ongadala ngayo nxa into yakhona isiphazamisa ukulala kwakho njalo nxa sikhuluma ngento ephazamisa izidingo eziningi kakhulu akho nto esingadala ngayo into e-serious.
Pho laphana akusela nhlelo ezenziwayo zokuthi kube kulungisa umgwaqo?
Sazama lo council unkosikazi wobe mpofu ukuthi sizwe kwabekhansilini ukuthi njengoba beyibo abanikazi bomgwaqo ungaqhutshekwa uqediswe njani kungasetshenzwa kanjani so lokusazama sibelwe emuva ngoba kukhanya ngantiyana kwakuyi-project e-government hhayi e-council.
Into engaphathisa laphana kungaba yikuyini?
Ukuthi i-project yani yomgwaqo iqhutshe yenziwe kuhle kodwa yenziwe ngendlela yokuthi kayiphazamisi izinto zabantu esikushoyo ukuthi kakusetshenzelwane labomanjinela bekhansili hhayi ukuthi abantu bebuye bezisebenzela bona besithi babeka umkhotheli ungafika uzibhuthela kuphela utshela abantu ukuthi usebenza so ubuze ukuthi okukhona kuyini amanjinela abasebenza njani le kutshela ukuthi imephu yakobulawayo itho ukuthi lapha kube lo mgwaqo lapha kube lendlu lapha kube lekilini ngoba ungaphomba ukufika ubeka nje uyihlela siyaba le simo sonesi sesibhekane lapho.